soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu umhlazi ku-6 Mbalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lilandula imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalela eParliamente elingenza ukuthi libe lomthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa okwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028.
Mina ngibona engathi ngendlela engenzekale yona le ukuthi uza kwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemuli yakhe.
Uhulumende weleBhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle kulelo lizwe.
Wenza izinto ezimbili, uletha ifrustration ebazalini balabo bantwana, uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Izivalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi inyathelo likahulumende wele South Africa elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaphemithi liyamukelekile.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lobe namaphemithi uthole kuyinqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa, kuyabajabulisa kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lilandule imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalela eParliamente elizayenza lenelise ukubumba umthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa okwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa utshele intatheli zindaba eHarare ngeviki edlule ukuthi ukuxutshisa amalunga ebandla le-CCC edalela ePhalamende okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele waleli bandla akulani lokwenzana ebandla leZANU-PF. Umtswangwa uthi uMnangagwa kafuni kubusa nxa ihlandla lakhe lesibili lingaphela ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo olilunga lebandla le-CCC.
Kangazi ke ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba bantu bezana, ngoba laba bantu vele ngabantu bamangaluhlazo ngalandelela okuningi abakukhuluma kusukela emuva khona le. Sengitsho lakungena kwayena lundoda ngoNovember 2017 kuzofika namhlanje ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu. Eqinisweni badinga yona 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosi iseselayo ngo-2028 abuyele. Lokhu abakutsho ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikachabango ngamanga kuhlaza tshoko. Simzwile uMtswangwa esithi ye iZANU-PF kumele evikele uWalshman Ncube loTendai Biti emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabangu. Uyavikela umuntu ongasowanga kini njani kupolitics iqinise ukuthi lo lalowo ukhangela bakibo. Eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami ngibona yiyo into abayikhangeleyo, yinto abayijabulelayo, ngoba singalibali ukuthi yona izanu ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokhana ukuthi ayi-one party state. Lanxa besithi abalasandla kuloko kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka ndeqiniso, lanxa ingazi bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority. Namanga uthi bathi lokho kwenzakala kulani labo ekugcineni into abayidingayo yi-2/3 majority.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo-2028, njalo nxa engaphuma ubona kungubani?
ongamela
into nje ukuthi impilo isesandleni somnikazi umdali wethu sonke kodwa vele kangibona ukuthi lundoda lanxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa nje ngelihla esihlalweni angiboni kusenzakala lokho nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni lalaba abazama ukumelama abanye babo enxa sozibabe bawadla amabele kuzofikela uzosikhathi uyazikhanyela nje ukuthi ngundoda ofuna ukubamba yonke into esidukini laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avela mboni ngaphandle kokuba nxa sethiwe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye njengoba siyabona ukuthi abanye sebefake kukhabhinethi abanye bakhona kumabhizinisi abanye bakhona la kubutho engxenye-ke ongamelama ngaphuma khonapho ebantwaneni bakhe ngobana uthatha ilizwe leli sengathi yena yinkosi ukuthi lapha nyakana ephumayo kube yilifa labantwabakhe mina ngibone ngathi nxa baqeqeshile abantwabakhe uzazama ukuthi babe yibo abamelamayo ngobana laba abanye hhayi amboni kuyiwa ndawo ungathi uyakhangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du okwenza ukuthi laye nalo ndoda umsekeli wakhe uchiwenga impilo yakhe ilenge ngomnxeba ngoba laba ababemsekeli abaningi ngabaseku mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona le ukuthi uzakwelanywa nabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ube khuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo Uhulumende weLebhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle ukuthi baye kulelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Abalomkabo labo abasoze bavunyelwe ukubaletha kweLebhilitane. Umphathintambo wezenzakala ngekhaya umnumzana James Cleverly ubikwa efuna ukwethula imithetho embalwa enqabela ukugcwala kwabokuza kulelo lizwe. Omunye umthetho uzakhweza isilinganiso seholo labezempilakahle abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abahola imali encane bengavunyelwa ukungena kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Difa wajabhi bhangodube
umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uZulu akuthi ikakhulukazi laba abafika ezweni laseNgilandi abafika ngamapermit bengacabangela ukuthi kungabe into engenzakala babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kathi lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi yayithala ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi yena ngesikhathi lesilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela so umthetho lo wethu se abaningi njalo uthi abantu abaningi bedumezekile kakhulu
ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eLebhilitane licabange ukwethula umthetho onjalo
njengoba sisazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqhakathekileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama budgets njalo ibudget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe lelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondanele ezizalwane zalelo lizwe noma ngithi ekuthangelane nama citizens akulelo lizwe so okungakukuthi abantwana nqabe bekuleli lizwe laseBhilitane abantwana baba lama privilege yathize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balama paper noma abalama paper okufanele ukuthi bakuthole ingakho uhulumende sigcina wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nqabe letha umuntu oyedwa oyikeweka ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe uthola ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana abane noma mhlawumbe kulabantwana abahlanu sebebona ukuthi defense deposit noma imali asebe iluza ekuthileni babhatalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo ibhatalele emtholampilo nezinye izinto njalo ziyabe zidingakala ezidingwa imfanelo zomntwana sibethola ukuthi sibe lendleko enengakhulu ngoba yena engumzali yedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe asithi phose sithi 50 pounds leyo 50 pounds leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yedwa kungakanani yiko sugcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali enengakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesileta abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebesiba baningi elizweni sekugcine kusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo.
Ubona umthetho lo uzayenza njani isikakhulu izimuli awusoze wehlukanise na izimuli?
Izimuli zizahlukana babakade ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngitshilo ukuthi iningi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bachiya abantwana emuva okungawukuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzokwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleli lizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakatshela noma bezohlala lapho khona kuyanikeza ifrustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali singabazali babantwana kodwa ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo so osekusenza ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe uyabuchiye umntwana kuma temporal basis uzitshela ukuthi uzakuyobuye uzomthatha kodwa ke nxa sokufakwa lomthetho ofanayo nalowo wenza izinto ezimbili uletha ifrustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Umnumzana Difa wajabhi Bhangodube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezamukele inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamapermit. Uhulumende wele South Africa wazise ngeviki edluleyo ukuthi amaZimbabwe exemption permits asezengezelelwa isikhathi kuze kube ngumnyaka ka-2025. Izizalwane zakwele Lesotho lazo zengezelelwe amapermit azo ngesikhathi esifanayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lobe namaphemithi uthole kuyikunqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa kuyabajabulisa kakhulu lokho ngoba esikhathini esidlule bekubuke ngathi lokho ngeke kuphinde kwenzakale futhi njalo.
Ungachasisa nje ngamafitshane ukuthi abalamaphemithi kumele benzeni ngemva kwalokho osekwenzakile ukuthi angezelelwe isikhathi, kukhona yini abamele bakwenze?
Labo abafaka isicelo sama-waiver ngathi akukho kufuneka bakwenze, kuzofuneka balinde nje ukuthi bathole leyo mphumela bazovele bavuselelwe amapermit. Bese kusithi labo akade bengafakanga isicelo sama-waiver kuzofanele baphindele lapha yakwa-VFS bayofaka isicelo esekungezelelwa kwalamapermit ukuze bathole amapermit amasha.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabelweni seMathebeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaqiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulumhlubulo. Okuningi asikuzweni kunokuthabadla mini ese Victoria Falls.
abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mars bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphume lendlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu programs coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye
kungasuka ekufundiseni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphedethi hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwansa ukubana ziphambanise impila kahle yamadonki
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe
esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo
omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sevata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo
amadonki abesifa singelandlela esingazama esingazincedisa ngawo ukuba siwavikele amadonki
Omunye njalo umfuyi unkosikazi sikhathele moyo layo uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayilanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zasabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini izilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamanisi yabantu abasebenzisayo. So ikuzizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingaziba ngcono sibafundisa lokuthi kona kumele idonki baziphathe njani le ndlela kumele bazitreate ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezo zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa bese izitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenquba bulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana nale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa ezishabane athi isidumbu sikaSimbarashe Moyo oleminyaka engamachumi amabili lasithoba minwembili 28 sitholakale emoteni yakhe silamanxeba umzimba wonke. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende weSouth Africa waqamba amanga ukuthi kulabantwana abedlula amakhulu amane 443 abatholakale bethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu bevela eZimbabwe beselizweni lelo. Uhulumende weZimbabwe uthi abantwana ababuyiselwa eZimbabwe bengela maphepha bedlula ikhulu elilodwa nje kuphela 124. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, sabona ngicabanga ukuthi manje umnanga kwinto zimhlambela kahle. Ngicabanga ukuthi iZanu-PF yonke jikelela ogawule konke labo-tube bahappy-ke ngoba abantu bethiswa la e-South Africa, ngoba uZanu bezofika la bethiswa nje kuyisenzo sabo, ngoba kungasokuhlukumeza kwaba abantu ngabantu abakho la ngabantu basekhaya. So abantu bethiswa kanje, ngicabanga ukuthi umnanga kuba mnandi kakhulu, kabulala inkomo yenza iphathi ngoba kwehla kahle abantu babesifa. Manje uyezwa abantu bangezelelwa amalanga ukuthi bebese-South Africa, then ugijima uyakhuphula intengo yama-passport ukuthi esifisa abantu ukuthi bengakhona ukuyeza ama-passport bephume besamona. So ngajabule ma abantu bethisi bedeplute ngoba kwehla kahle kuye abantu bakhe ma behlukumezeka. So kuhle kakhulu kuye umnangako le-cabinet yakhe bonke labomthuli bakhona.
Kuzatshelela hhayi nami nje ngibona nje hhayi angisangena ngazi ukuthi kwathini. Ngiyazama nami ukuthi sikhulume Studio 7 manje zami ukuthi ngifake kuyala. Kodwa uhlupho esinalo ukuthi ama-politicians ethu asetshintshe alandela isistimu yeZanu, ngabantu bonke abasakwazi ukukhuluma ngokuthi iZanu yenza ukuthi abantu abashona yenza ukuthi ayiso bashona iZanu PF, ngoba sikanti abashona kuyafika sesiyabuza ukuthi hati manje lo olokuzela ochamisa kayisoshona yini. So asiphumele endabeni zokuthi abashona, sikhulume nabantu abamotshayo azonelwa mvuyinye abantu abamotshayo iZanu people opting for la bonke bonke laba abakhulumela iZanu PM ibabantu abamotshayo. Because there's uyazazi ukuthi ayilona ayisondebele lishona, wonke umuntu is a human being, umuntu wazalwa ngukhulu wayenziwa nkulunkulu, yonke into ayaziwe oyenzayo iphuma ekhanda lakhe. Kodwa ndoda unkulunkulu asibongeni nje ukuthi unkulunkulu wasidala, sayehlukana ngemlomo, sayehlukana nangenkulumo, kodwa singabantu banje. Thank you.
Abantu bayakhala ngamandla abo kunabantu beZanu PF, akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu bayakhala umhlaba wonke lowo ngobusela kwini, akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima kakhulu, akele ihloniphe amandla abanye abantu, ngoba kumanje intshontsha inkomo zabantu licasha ngalo mnangagwa lo. Wonke labasela weZanu PF wacasha ngomnangagwa, evidence iyavela. Wonke umuntu sekubonile ukuthi wonke umuntu owenza ubomi ngoweZanu khona bazophila ngamandla abantu kuze kube nini, bazatshontshela abantu kuze kube nini. Bephila ngamandla abantu ngale nto abayenzayo le yokutshontsha inkomo zabantu, kuze kube nini bephila ngamandla abantu. Abantu bakhathele ngabo laba bantu, kube nga abantu beZanu PF akusibo abatshontshayo, kube sekulomthetho abawufakayo okontrola lo busela ukuthi bungaphili, kube sebafaka umthetho ukuthi kube ngase kungcono. Manje kuba kwesa and kutshontsha bona futhi, uyalela esikhundleni yemnangagwa lowo, uyalela bona lobo busela. Cabanga ma uzibiza ngopresident utshontsha inkomo eziyi-200 othiwenga lapho, 200 inkomo ezadliwa zitshontshwa ngothiwenga. Manje ubusela benkomo buzophela kanjani? Asiqineni lapho bafoyi, sibuyisenda la masela bazoze besisho kuthini.
Machitita lo khuluma ufuna ukuza uhulumeni uzozanini emandebeleni ezosho ukuthi wayebabulalelana omkhulu bethu labo gogo bethu, uzozanini uhulumeni uzositela ukuthi wayenzekani? Ngoba thina siwazi ukuthi kwenzekani, asinabo abazali thina, asinabo omkhulu, asibazi ukuthi lo gogo bethu ingathi wababulala bathisele ezindlini, kwakwenze njani? Umbuzo wami ukuthi kwakwenze njani, ufuna ukuthi sibe kwase lo 2019 babulela abafowethu eHarare, siphephelaphi pho siyizona zeZimbabwe thina, siyephi pho sicatshephi? Asingalamlindi wokucatsha khulumeni, asiyithandi le nto yenza kini. Ngesizukulwane lesi sasemakhebeleni sifuna ukwazi ukuthi uzobuya nini uzositshela ukuthi kwenzekani. Mathintitha lo
Studio 7, ngingalithona njani lapho? Uyazi lo muntu othiwa ngusengezo lo uphose ngikhulumisa inhlamba vele yasitokhuzeni, but kunjalo nje into engizwisa ubuhlungu zinkokheli ze-CCC ngabantu abafundile kakhulu. Uzizwa kuthiwa amaphepha e-CCC kafayilwanga kuhle emakhoti, kanti waye bengacheka
amaphepha ngoba bengamali oyabona becheck amaphepha before hayi sicela singa abantu bengasiyenze into ezingelangqondo la sicela abantu bengasenze ama leadership ayisukumela bebone into lezi kathi why usengezwe bengamgcothi why bengamgcothi sifuna ukwazi ukuthi sokho lama triple siya yi2 asifuni bumbulu lapho
ukuthi usenzele isifiso siyalibonga abasakazi abasha kweshela indaba zokuqinisa mina ngikhuluma lapha ngumlelo wenkulumo siyadanisa ezimbabwe singibaba ukuthi labantu abahlakaniphileyo ukudlula umhlaba wonke umthuli nyuke ukhweza ipassport to 200 ebantwini bezimbabwe abazifikelelayo ikade kumele ukuthi ipassport liyehla oliba yehla ipassport but kuyisimango ukhweza amatoki ufaka imali ku-army ufaka imali ku-president awusazi sadubeka ngezalo sadubeka ngomlweli wenkululeko asiyazi into esayidlelayo asiyazi into eyalwelayo kanti salwela ukuthi abantu bazibuse kabayekele uchamisa sibuse salwela ukuthi abantu bazibuse silwela ngokuthi abantu ma-individual sidubekile nkulunkulu unkulunkulu kangenele bantu babosadubeka
abingelela abasakazi bonke thina sibuhlungu usengezo ngasandle usisiyo wakhe lo but angafaki isithombe sikachamisa ngasale khonapho lanibonani ukuthi liyafaka amayeza izinzintokini ipha okunye nje kuyibizo ekhalilungi sasale le sisile sibona ukuthi bona abamlandelayo bazavotela yena usengezo sengupresident waleyo sisi yena uyasicaphula lento kasengezo le hayi akulakuthule ezimbabwe ngenxa kasengezo yokwenza izitori zakhe ibhayisikopu ngiyabonga
27 siyabonga kuyadumaza kakhulu uzobhilivi gawule sebe sebekhulumela ukuthi bacele i-NGO ukuthi size abantu bayahlupheka le tsholotho yibo uyazi etsholotho akunamanzi akunamadamu komo ziyaphela izwe lonke nje yazi behlulekile beyizame ukugubha amadamu for 50 years so njengamanje baxoshe ama-NGO besenzela ukhetho lukade belwenza becela uchamise becela i-GPC kungala muntu ozobona ukuthi bacela kanjani so njengamanje bazoyiqala kuphi i-NGO ukuthi buye izobasiza njengoba isomiso singaka inkomo zabantu ziyaphela abantu baphela ngendlala i-government yeday yona le yezanu ayina ngisho even umcabango owodwa ukuthi ngenza wapha amaplanti size abantu so abantu uma bebale i-government bekhuluma i-government yezanu hhayi mina ngithi noma ungumuntu wezanu usazobona ukuthi izanu iyinto enjani ngoba into ekhona nomuntu wezanu uyakuthembela ukuthunyezelwa umuntu umntanakho ongaphandle kwezwe njengamanje ipassport lakhe liya-expire lowo mntanakho seBotswana uzolikhanda ngani izanu nale isithumeksibuye yathi $200 ipassport izanu PF yona le lisayivotela la manje lithi liyizanu sisazoyibona ukuthi izanu iyinto enjani ihloboni kapendi izanu unyawo kodwa ukuthi badle bona bebezinothise bona hhayi omunye umuntu siyabona
Studio 7. Hayi siyabonga ngendaba lezethele sethulela zona indaba ezinhle. Yazi abantu bangabi nendaba lo mthuli incube lo okhipha ibudget yakhe leyi efavor amasosha i-defense force. Bayazi ukuthi bangancisha amasosha imali vele obvious that things going to trigger out ikhulu. So that's why bekhipha ibudget yabo le ehlukumeza uZulu. UZulu abanandaba naye nokuthi uZulu kuyenzakalani eZimbabwe vele abanandaba nakho lokuthi bona into service yabo isaba amasosha. That's the only thing but that's why benikeza amasosha imali into imali enene. Abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Hayi siyabonga. Studio 7. Bengicela ukuphawula ngendaba kababa uSikhala lo ubaba uSikhala lo sejele. Izanu PF ingadlali ngathi mani sibamba amehlo mani ngoba sebethola ipressure lapha ku UN bakhulula ubaba uSikhala ejele. Sine sezangathi bazokhulumisana lo Chabanga ukuthi uChabanga bese abantu bese ukuthi nguye uChabanga okhipha uSikhala ejele. Babodlala ngathi asiziphutha thina. UChabanga uzomkhipha kanjalo ubaba uSikhala ejele. Uzomkhipha nje. Kumele amkhuphe ngoba ngathi ngowezanu live. Ngose ngowezanu. Yikho izizwe kaChabanga lizozwakala ngoba ngowezanu. Sine zama ukukhampena ngayo uChabanga lo uthi thina bese sithi uChabanga umkhipha uSikhala ejele. Kungayisiyo uChabanga umkhipha uSikhala ejele ngoba izanu PF ithola ipressure ku UN bakhulula uSikhala ejele. Asiziphutha thina. Izanu PF ingadlali ngathi mani.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Zulukandaba isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le CCC sele isikhathi njengoba ngitshilo hasavumi silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gandela.